go VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 14 kumbimbitho 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela United Bulawayo Hospitals, Dilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhalala umsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona entatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo kwi-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelana lama-election.
Abesadag Parliamentary Forum baseZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Programme ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhalala umsebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyehluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela United Bulawayo Hospitals, Dilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo. Amadokotela lawa abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona izigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu amapatient engela trip. Lokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibiza sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labodokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe luhlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama-outpatients.
Thina lapha esisebenzayo, hayi, siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama-emergencies. Lwaba abantu bonke bayabonwa esibhedlela, bayayenzwa ama-operation, izinto zihamba kahle. Abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba kuthiwa yi-outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
ngengabezwa lambe ngenza amahongahonga ingane bafuna ukwenza umhlangano wabo bahlanganise ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi asikaphiwa incwadi evela emanesi. Kodwa mina njengomsibalukhulu wabo inhlalakahle yabantu ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba ku-strike ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hhayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze kwachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep, isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abuhlangothi lwe-SADC Parliamentary Forum sebenqome inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethulwa kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele we-SADC PF uDr. Isao Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uZulu ngokhetho, zincedisana nabaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. UChivia uthe njenge-SADC babona angani uhulumende weZimbabwe ufenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa lokuqhushwa kokhetho lonyaka, kodwa abangakebi lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekilelo ukuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum Zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze lazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona intatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lolu olubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelane lama-election, njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolu.
Uthe ukufunda kwalezi ntatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu, njalo kuyindlela yokuqomusela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezi nhlelo zilinyathelo elihle linguquko kwakumele ngabe yaba khona kudala, nakuphela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho-ke njengemisa sebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa kukhetho lolonyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizakuthola ukuthi Misa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangele intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho, zingakhethi sisithi zife kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane, njalo sikhangele ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kwinokutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenza ngayo, njalo abantu bona ababebeyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenze ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-afekta ukuvota kwethu.
isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli zindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphephandaba lemisakazo.
Siyakuthakazelela lokhu njengeyoja singabasakhulayo emfundeni nje so iyanceda isikhathi siya kuma-election. Sekusele ukuthi uhulumende evule ama-airways njalo enze iZBC isakaze okuhloniphekayo okuhle not lokho esiwubonayo ukuthi ZANU-PF ekamnankagwa yiyebuleka iphuma amanye amabandla engaphumi nxa iphuma ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelele lezokhetho ezigoqela iSADAG, ZEC, VEST, MISA, VMCZ lentatheli zindaba ezileminyaka zisebenza lomsebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli zindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungelanhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela i-Election Resource Center, i-RC, lezinye sezilesikhathi zifundisa intatheli zindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli zindaba zihlangene eGweru lapho ezifundiswe i-RC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele isithu sevele ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Program umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende abekomishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalolu khetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe-60 million efunwa yikomishini yakhe uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa esikhathini esedlule kusabuza umgabe uhulumende obesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayithenjiswa i-UNDP. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe abanye vela e-America isakhethe le-AU. Ngibona ngathi umumo khathesi ungasitshiyene kulalo owakwakuyike khona kulo mnumzana Robert Mugabe izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zingancede kakhulu ngoba ukhetho alusolo lweZANU-PF lukhetho labantu beZimbabwe nxa kulo ncedo elungazizakala bona ngathi bazavuma abakumnangako.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi i-BVR i-system ye-BVR iyadula imitshina yakhona ifuna amagesi ifuna ama-material ama-polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho ukuze luphumelele kube la politicians amaningi abantu abase abayebesebenza besebenzela izekhi la bayisebenza baningi. So ngibona ngathi mina imali vele ayisizenele kule ndlela eziningi abancintisayo amalunga ancintisayo amaphatha ancintisayo la bekhuluma kuma-radio kuma-television station i-outside broadcasting unit ihambe isiyathatha imihlangano izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni ohambelana lesekelo sombuso.
Kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na, kuyini obona eliphuma lakho leli qula lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle?
Ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba bingazela bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabo Zimbabwe Election Support Network onango lamalunga amaqembu aphikisanayo yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho okuvalekile. Kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emarediyweni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda, kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavasa fanele bayikhangelisise lawo kuyenza ukuthi babekwazi ukuthi isihlupha kokhetho kuqondane le mithetho yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Live talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Lolu daba belusemthethwandaba, kodwa umthethwandaba lo kawethulanga isinqumo namuhla. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni eziningi zeMelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni. Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalishumi lasikhombisa ngenyanga edlule. Umnumzana Khono Lembu owebandla lezombusazwe lamademocrats khonapha eMelika nguye onqobe ukhetho lokumela isiqinti sePittsburgh esigabeni sePennsylvania khonapha lapho akade encintisana lo Rick Sakhona owebandla lama-Republicans izolo. Inhlanganiso yabesifazana i-Women's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye ekhulu kumalunga abazancintisa kukhetho lwalonyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhe ilizwe lathola uzibuse, abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo. Kwezombusazwe kukhanya kusemqanisweni laloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni kwe-Women's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla azakwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso eyezis constitution unkosazana Abigail Mopambi uthi abesifazana kumele basukume balilwele leli lungelo.
Iqiniso ukuthi iconstitution yesizwe iyaprovider for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo ilomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama beme ukuthi bathathe lezo sikhundla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties ngibona kuphela kungenzakala imaku ukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe nama-policies kumbe nama-leaders ama-political parties. Uma ukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angiboni ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties ibabophiselani njalo ngaliphi.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku wasi labantu abangene ezikhundleni abangu-10 bangu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kalikaqalisi, ake liqalise and make sure nje umama ethilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Bakithi silamabizo sonke.
Evumelana lonkosazana Mkandla, unkosazana Theresia Nkonjeni Daka uthi akula kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kathesi ngibonile ukuthi yena khona ama-councillors ama-MPs angizange ngibone umama obuye wama la. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lomama liyangizwa bomama. Sunduzana nini labo baba? Omama njoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50. Nxa kusehlula 50-50 kumbomo bese sabana omama, mama le sabana. Lebe sesabana makhosikazi. Lingesabi bakithi, lingesabi. Litshele enye into khona apha engaziwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhile abanye kokubulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi labesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli we-MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli naloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphebhelekwe leBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu laba sokumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukutenjiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uqoqisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobho leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngesiphepheli United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi isiphepheli sekumele siphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe uqala umhlangano kampofu leziphepheli obongokuzwa isikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele isiphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami batshele ukuthi ngithathe simuwe ekhaya sulungile singcono. Kwangcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Bavumile abaningi bakhona kodwa abanye kade bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuya ekhaya asoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapho. Abanye athi sifisa ukuthi khona bazacela ukuthi khonancediswa ngokuhlaliswa banikwe indlela zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokhu esaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sintheka sihlandama ukhuluma ngezombangazwe sanduzokhuluma ngabantu bakithi ukuthi njengoba sesisempilweni entsha lokuthi akuna new dispensation sifuna ukuthi sithathe ilizwe lesindawonye sisonke labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngosithu sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Iningi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli lwaludlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla leliphikisa leMDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngize lomhlangano lo baba nominista wedefense uphathi defense and justice uminista uphathi lo minister Bashu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengenamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekuhola izimali zabo bahlukuluzwa futhi nangabaqhathi babo. Konke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingazibuya ngapha zibulawe sathi hhashi akumelanga zekho ezwe njalo.
ELeBotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo iyazihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSouthern kweleBotswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mathe uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kusigaba seNorthern Region Division 1. Kodwa uthi lokhu akusho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kusigaba seKasi Premier Soccer League.
Besivele sisebenza, sinamazwi kaThixo. Isinamanga njalo into enhle ngeqembu leHarare City Football Club ngokuthi abadlali esasilabo kuPSV silabo ngendlela yokuthi babevele belayo belamakhontrakti. NgoSeptemba ngingathi ukuthi ngiyadelela ngikhathele isinto phezulu kakhulu. Sisancintisa sibe usihlale sport.
Iqembu leHarare City liphenduke kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kokuba iqembu leHawumayini lethule amajogwe lathi selitshiyana lomdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-PSL ikubone kufanele ukuba imeme iqembu leHarare City lona eliphushe imidlalo yalo lisendaweni yeshumi lanhlanu engalaneni yemiklomelo nyakenye ukuba lithathe indawo yeHawumayini. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elo mkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala leqembu leCape United ngesonto enkundleni ye-National Sports esigodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City likunyulwa kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison layo ke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kwele Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwaka zomuhle sengilitshiya kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Asubeni sonke kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.